Umnandaba kwa utshele izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika emhlanganweni eNew York ngesonto ukuthi uyajabula ngendlela ilizwe leBrithani esilidlelana ngayo lelizwe leZimbabwe.
1979, when Margaret Thatcher became Prime Minister of the UK, we were at the peak of our armed struggle in Rhodesia then, and she became Prime Minister. She was the architect of the Lancaster House Constitution that brought about the cessation of hostilities and bring about the Lancaster House Constitution. That's a woman. And then after that, several other men came and spoiled the elections. Until this time around, we may come in another woman.
Kunengi okwenzakala nxa kulabesifazana embusweni kweleBrithani. Kwathi kulonkosikazi Margaret Thatcher ngesikhathi impi yenkululeko isitshisa, wenza ukuthi kube lokukhulumisana lalisasilwisana labo. Khathesi sekulonkosikazi May ofisa ukudlelana lathi kahle, kodwa ke kwangena amadoda embusweni kwaphambaniseka ubudlelwano bethu. Ngathi ngisanda kugcotshwa ukuba ngumongameli, ngemukela ucingo olwaluvela kumphathintambo wakwaleBrithani uTheresa May wathi sikhulume konke esifisa ukuthi kwenziwe lelizwe leBrithani. Ngathi kame okwenyanga ngike ngilungise uhulumende wami. Kuthe kufika isikhathi leso wangitshayela ucingo sakhuluma ngoko konke esikufisayo. Wathuma umuntu njalo ukuthi aze kukhulumisana lathi. Sathokoza sibili ngalokhu okutshengisa ukuthi sokulobudlelwano obuphezulu phakathi kwelizwe leZimbabwe leBrithani.
The first country which sent in an envoy to congratulate the new administration was the UK.
Kodwa ke umnangagwa uthi akucaci kangako okwenziwa lelizwe leMelika.
Here, watch the dog. Certainly predictable, but the elections are not as strongly bad as before.
Ilizwe leMelika kungani asikuboni kahle ukuthi uhamba njani lapha. Kusase kude phambili sibili. Kwake kwabuya amalunga edale leCongress abhala ugwalo olujulileyo asichothoza okunye okumangalisayo. Kodwa bathi bebuya okwesibili kwaba kungconywana. Ubudlelwano bethu kabunjengalokhu okwakukhona singakazingeni thina embusweni. Sinethemba lokuthi ubudlelwano lobu buza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi. Uphinde wathi lelizwe leGermany lalo lifisa ukuvuselela ubudlelwano lelizwe lakhe. Uthe akumelanga abantu besabe ubudlelwano belizwe leZimbabwe leChina njengalokho kwesatshwa ngabantu kweleZambia lapho abathi ilizwe labo selithengisiwe.
You have some fear emanating from our relations with the People's Republic of China. And fear is based on what you say has happened to Zambia. Currently, you may have heard that at groundbreaking, I went to the People's Republic of China in April and requested for support for Wange 7 and 8 plants, costing about 1.2 billion. And
ngiyalizwa elikuchoyo ngokwesaba elilakho. Ngisanda kuthola imali engamabhiliyoni amabili lengxenye kweleChina yokuvuselela inkampani yeWange Colliery. Sesiyitholile imali le njalo sesiyisebenzisa. Sikhangelele ukuthi sizathola umlilo kagesi othe xaxa esizawusebenzisa kweleZimbabwe. Kasisoze sisebenzise imali kahulumende ukuthi sihlawule isikweleti lezi, ngoba umlilo kagesi lo uzabe usenzela imali. Ngakho ke kangiboni inkinga yokuthi abantu besabe ngenxa yokuthi uhlelo lokuvuselela inkampani le luzabe lusenzela imali yokubhadala isikweleti.
So I don't see any danger where you have a project which becomes productive in terms of revenue stream to pay for itself.
Umlangagwa uthe kulolunye njalo uhlelo lokuphehla umlilo kagetsi olwenziwa eCaribbean ngemali iyathathwa kweleChina. Umnangagwa uthe kumele abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bazame ngamandla wonke ukuthi bathuthukise ilizwe labo.
I call upon you, my brothers and sisters, in the diaspora, to contribute to your country with the skills you have acquired, with the connections you have made. Make use for them to help your mother country, to help your father country, Zimbabwe.
Sasifikile isikhathi sokuthi nisebenzele ilizwe lenu. Selilolwazi olumangalisayo elingalusebenzisa ukuthi lithuthukise ilizwe leZimbabwe. Kumele lenze khonoko ngoba ilizwe leli phela ngelenu. Njalo yikho konke lokhu esikufunayo. Lani elikufunayo. Kodwa ke umnumzana Dan Moyo okubandlale MDCT elikhokelwa ngunkosazana Dokozani Kupe uthi kuningi okumele kwenziwe nguhulumende weZimbabwe ukuze bacabange ukuthuthukisa ilizwe labo elibuswa libandla leZANU-PF.
Abantu balokhu benemibuzo ngoba basafuna ukuthi baqale babone izinto zisenzeka, kodwa isithembiso sona sikhona ngoba ubonakale ngumuntu ongimiseleyo ukuthi kube lo tshintsho elizweni. Sikumele a-adresa ama fundamentals awe democracy okuyiwona ayenza ukuthi ubudlelwane lamanye amazwe kungabi khona, sibonakale thina njengelizwe elingalandeli imithetho. So izinto ebesizeka kuye ukuthi kumele azilungise zona lezo, ukwenzela ukuthi amanye amazwe angaphandle lawo akwazi ukusihlonipha, akwazi ukusebenzisana.
Umnankwa ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.